Umhlangano lo ubuthanise amalunga ekhomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, owayelilunga le-Truth and Reconciliation Commission e-South Africa, unkosikazi Yasmith Suka, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labafundisi bamabandla ehlukeneyo ezokholo. Umnumzana Lucky Sibanda, oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi udlame alusoze lwaphela elizweni nxa abalukhokhelayo belokhe bebusa.
Asesikunanzelela-ke okay, ukuthi as long as the perpetrating government is in power, ama-chances okuthi kube le-dialogue, ukuthi kube le-peace and kuphele udlame kuleli lizwe leZimbabwe kuzakubanisiwe. Kulezinto eziningi maybe ezisadinga ukuthi zilungisiswe, especially nxa sikhangelelane indaba zokuthi kuxoxiswane. Okokuqala, siqalisela kuma-elections. Ama-elections wona vele kahle kahle ayihambe kanjani, singasukela khona lapho then kuyabe kuzasenzela.
Unkosikazi Perceive Nkiwane, owenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace, uthi uhulumende lo okhona wazingenisa embusweni.
Ye, mina engikubambisisileyo ukuthi uhulumende lo usikhokhelayo ngakho emthethweni, uhulumende wazingenisayo. Thuso thina kumele ukuthi njengabantu, abantukazana, sibe lomfutho ukuthi silethe inguquko ekhanya sisenzele abantwabethu. So silomlando thina siphakathi kwelizwe ukuthi sibe lomfutho sisunduzele abanye ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Uyaqhubeka unkosikazi Nkiwane ethi isikhathi sesiside abantu bengazazi ukuthi bangobani.
Ngoba nxa sibala ukuthi kusukela ngo-1962 sizafika khathesi silokhu sihlezi phakathi kodubo, sesize singasazazi ukuthi siyimhlobo bani yabantu, sesikwazi ukuthi sihlala phakathi kukaZambezi loLimpopo, singomakhelwana beBotswana leMozambique, kodwa thina asisela esingathi kukithi, asisela kithi. Sesinjengezihambo ngani singabantu abadlulayo, sigcwele umhlaba wonke nxa ukuthi izinto azimanga kuhle.
Umnumzana Leslie Ncube, ongukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission, uthi bakhangelele ukuthi inhlelo zabo zipholise izilonda kube lokukhumisana umlotha.
Kunhlelo zethu ze-National Peace and Reconciliation Commission sikhangelele ukufinyelela abantu bonke ehatshi emadorobheni, kodwa sikhangelele lasemaphandleni. Ngakho inhlelo lezi sithemba ukuthi abantu bazazithakazelela, njalo zipholise izilonda, njalo ziyenze ukuthi abantu bezwisisane, bekhulumisane, njalo bekhulumisane lemlotha.
Iningi labakade besembuthanweni wakoBulawayo lo owenzele ehoteleni yeHoliday Inn ngolwesibili ntambama lithi kuqakathekile ukuthi ingxoxiswano ze-National Dialogue zenziwe eqinisweni, njalo ziqoqwe ngomuntu ongekho kwelinye lamacele amabandla ezombusazwe ukuze zibe leqiniso. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.